sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-17 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukubhikitsha okugqugquzelwa libandla le-EFF lakwele South Africa ngomvulo kuza kupha na igunya amabandla aphikisayo aweZimbabwe ukuthi lawo athathe inyathelo elifanayo.
Kodwa ngicabanga ukuthi lento akufanelanga ukuthi uma siyibuka lento sibe sesiyibuka ngaleyo ndlela nje kuphela, kodwa kumele ukuthi siphinde siyibuke sibheke ukuthi kanti vele bona iyikhalo zabo yini.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ibikwa yilokho isehluleka ukubhalisa abantu abafuna ukuvota kukhetho lwalonyaka ngemfanelo ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi.
Ukuthi exercise ele national importance njenge voter registration iye kwenziwa ngama teams angala power backup akuzisiseke. Sikhangelele ukuthi department kabe lama generators.
Intsha ikhuthazwa ukuyabhalisela ukuvota ngesikhathi ugatsha olubona ngenhlelo zokuvota olweZEC luqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota olokugcina phambilini kokukhetho olwe mobile voter registration.
Esikuqonqoselayo mina njengomsekeli walelibandla, ngingumyouth walelibandla, ngithi mayouth lonke lapho elikhona indawo zonke iZimbabwe yonke, hambani liyeregister ngobuningi benu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubhikitsha ukugqugquzelwa libandla le-EFF lakwele South Africa ngomvulo kuza kupha na igunya lamabandla aphikisayo aweZimbabwe ukuthi lawo athathe inyathelo elifanayo na. Ibandla le-EFF lilezikhalazo ezimbalwa ezibalisa ukucitshwa kwamandla kagetsi lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa asuke esihlalweni ngenxa yodaba lokuntshontshwa kwemali eplazini lakhe. Ngalangalinye amabandla aphikisayo akwele Kenya athi azathatha inyathelo elifanayo ngoba lawo elezikhalazo ezifana leze-EFF. Lakwele Tunisia kukhangelelwe ukuba lokubhikitsha ngamabandla aphikisayo esithi umongameli Kais Saied kumele asuke esikhundleni. EZimbabwe umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Ngarivume laye ubegqugquzela ukuthi kubhikitshwe ngomvulo kodwa amabandla aphikisayo awatshengisanga ukuzinikela kumqondo lo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi ubona kuzozala nkomoni kwele South Africa ngomvulo.
Kodwa ngicabanga ukuthi lento akufanelanga ukuthi uma siyibuka lento sibe sesiyibuka ngaleyo ndlela nje kuphela, kodwa kumele ukuthi siphinde siyibuke sibheke ukuthi kanti vele bona iyikhalo zabo yini, ngoba kuningi okungahambi kahle kulelizwe, mhlawumbe okungenziwa kahle liqembu elibusayo le-ANC okungenza osekwenze ukuthi lona iqembu lele le-EFF lisukume libhikishe ngendlela elifuna ukuthi libhikishe ngayo, ukuzama ukubalula kakhulu ukungenzeki kuhle kwezinto liqembu elibusayo. Uma sikubona ke konke lokhu, singasho sithi uma abantu bezohambisana nezinto ezishiwo ngumalima ezishiwo i-EFF, sibona abantu bengahlali emakhaya ngobuningi babo. Amandla okuvala ngci ebesikubona kwenziwa iqembu le-ANC ngaleziyana izikhathi edlulileyo, ebesikubona kwenziwa abasebenzi uKhosatu ngaleziyana izikhathi edlulileyo, sekuthanda ukuncipha kakhulu. Lokho ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi nakho sikuveze. Sekuthanda ukuncipha kakhulu ngoba abantu sebehlakazeke kakhulu ngaleziyana izikhathi abantu kakhulukazi indlu emnyama yayindawonye ngaphansi kweqembu le-ANC yayindawonye ngaphansi kukaKhosathu abasebenzi ngobuningi babo. Kodwa intando yenkululeko lena ithema ilokhe iza igxile ebantwini. Sibone abantu sebethanda ukukhetha ukufulathela mhlawumbe iqembu elikhulu le-ANC fonywa amanye amaqembu njengayo nje i-EFF. Siyakwazi ukuthi lubhaxa oluphume ku-ANC.
Sizwe kuthiwa kulamanye amazwe abalisa iKenya le-Tunisia okuzaba lokutshengisela okuhambelana lakhona lokhu okwenziwa kwele-South Africa.
Lo-ke sixoxelayo ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote inkulu,
asambeni madoda
siyovota, madoda siyovota.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ibikwa ilokhe isehluleka ukubhalisa abantu abafuna ukuvota kukhetho lwalonyaka ngemfanelo ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi okusuke kuphazamise imitshina yayo. Yona iZEC ivumile ngomvulo ukuthi ukusilela kwamandla kagetsi kuyaphazamisa lolu hlelo. Ithi izigcingi zayo ezisebenzisa amandla elanga isola ayaswela amandla la ngoba isibhakabhaka sembeswe ngamayezi ezulu endaweni eziningi. Lokhu kubangela ukuthi abantu abafuna ukubhalisela ukuvota batshone bemile endwendweni. Abafuna izithupha kuqala ukuze babhalise labo babikwa sebesehluleka ukuzifinyelela ngoba abehofisi kamsitheli ababonakali. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe losebenza lozulu kobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi exercise ele national importance njenge voter registration iye kwenziwa ngama teams angala power backup akuzwisiseki. Sikhangelela ukuthi i-department kayibe lama-generators, standby generators, lama-solar systems awukuncedisa ukuthi imitshina yabo ingaze yacitsha ngeyokucakatheka kwalelo hlelo. Okunye sikunanzelelayo, sibona ukusukuma kwabantu akade besalela emuva. Sinanzelela imisebenzi emihle kakhulu eyenziwa ngabantu abazimeleyo, abaholi bamabandla ezokholo, inkokheli zezakhamizi, civic society organizations, bonke nje jikelele befuqa kakhulu, bekhuthaza kakhulu ukuthi abantu kabaphakame bayiregista. Sinanzelela futhi ukuthi labo abangalazithupha babuyiselwa emuva. Leyo into ekhanya ihlukuluza abantu kakhulu, ikakhulu abatsha. Abatsha bangahlukuluzeka bahle bakhalale. Ngakho besiloyisa-ke ukuthi-ke ngabe ibuhlelo lolo lokunika izithupha lukuqakathekiswe ngendlela engcono kulale esiyibonayo.
Kulabanye abathi ukhetho aludluliselwe phambili, ulubona njani lolo daba?
Labo abathi ukhetho kaludluliselwe phambili angivumelani labo. Uzananzelela msakazi ukuthi abatsho njalo ngabantu abalamalunga ephalamende akade bethule zwi isikhathi sonke. Bekumele bazwakale befuqa amalungiselelo okhetho kusasele. Kodwa ngenxa yokuthi ingubo yokubusa ibisagudumala, bakhohlwa ukuthi isikhathi siyahamba, sebengikhona bekuphakamisa kathesi sesiya ekugcineni. Sinanzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu abatsha abathene 18 years abalazo izithupha. I-Department ye-Civil Registry ibilohlupho lokuthi inike izithupha ngokwaneleyo kumbe ngokusuthisayo. Esikuloyisayo ke ukuthi ngabe yona vele i-Civil Registry ngokunika ama-IDs ngabe yaba ngumhamba phambili ukwenzela ukuthi ubuningi babantu ababhalisileyo babe lomthelela ku-delimitation exercise. Ngakho njengezakhamizi zakobulawayo siyakuloyisa ke ukuthi ngaphandle kwe-registration center ese-Windsor Park eFarmona, ngabe izethi iyabuya lamanye ama-centers esingathi ngama-satellite centers awe-registration amabili kumbe amathathu kuma-high density suburbs ukwenzela ukuthi abantu bazihambele nje bengatransportwanga, bengagadanga izimoto, bazihambele nje kube phakathi kwamalokishi abantu bayibhalisa. Ngileqiniso yona linamba ebhalisiweyo esikhala ngayo layo izekhe ekhala ngayo lamabandla ezomba ngazo akhala ngayo ukuthi phansi ngabe iphindwe kabili kumbe kathathu.
Lo-ke ngumnumzana Alec Ndlovu osebenza lozulu kobulawayo ubexoxa lontunga milinkomo Studio 7. Isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Slaikwana uthe ubengeke akhulume ngalolu daba ngoba ubengekho ehofisini yakhe. Lokhu sikudaba olufanayo intsha ikhuthazwa ukuyabhalisela ukuvota ngesikhathi Commission yokhetho ezek iqhuba uhlelo lokuya kuZulu ukuyabhalisela ukuvota okokugcina phambilini kokhetho olwe mobile voter registration blitz. Lokhu kuthiwo ngosakhulayo uDaniel Nxumalo odabuka esiqintini sebubi esabelweni seMathepeleland North othi njengomunye wabatsha babona inguquko ingaba khona nxa labo bengaphatheka ekuvoteni ngobunengi. Uthi okwamanje umumo welizwe unzima emuntwini wonke phansi kukahulumende obusayo. Ngakho uDaniel uthi badinga uhulumende ozalalela izikhalazo zabasakhulayo. Kwamanye amazwe afana leZambia, abasakhulayo babikwa bavota ngobunengi okwabangela ukuthi bandla eliphikisayo kulelo lizwe linqobe. Asizweni uDaniel exoxa loGaina Gumede Saidi oweStudio 7 ngalolu daba.
Esikuqonqoselayo mina njengomsekeli waleli bandla, ngingumyouthi waleli bandla, ngithi mayouthi lonke lapho elikhona indawo zonke iZimbabwe yonke, hambani liyeregister ngobuningi benu, phakamanini liregister ngobuningi benu. Izekhi isibuyile ezindaweni, abasendaweni eziseduzane cela ukuthi lihambe liregister ngobuningi benu ukuze likhethe amakhansila lama MP lo president elimfunayo, ukuze likhethe abameli benu elibafunayo. Njalo khethanini abameli abangayisibo bahuquluzi benotho.
Kungani kuqakathekile kuwe Nxumalo ukukhuthaza abasakhulayo kumbe intsha ukuthi bayebhalisela ukuvota?
Sikhuluma manje akulanto ebambekayo eZimbabwe, akula msebenzi, akula malungelo, akula kuthula. iZANU-PF iyabulala, ungakhuluma iqiniso iyabulala. Kodwa thina njengama youth asiphakameni sonkeni siregister ukuvota, mhlazana welanga lifika ilanga sihambeni sonkeni ngobuningi bethu siyevota, sivotele ubaba upresident uNelson Chamisa ukuze sibe lemsebenzi, ukuze sibe lempila kahle.
Njengoba ukhankasela elakho ibandla olikhethayo ele-CCC, kungani ubona lingenza ngcono lokwenziwa nguhulumende obusayo kwamanje?
Imigwaqo ngikhuluma nje ifile indawo zonke, imigwaqo ifile. Mina ngikhuluma nje manje ngisebubi district la, umgwaqo osuka Blawayo ovaya Thunkayi to Blawayo ufile kakhulu. Sisitsho yena members of parliament uhamba egobile ngemota, akahambi straight ngoba umgwaqo ugcwele amagodigodi. Asikhethenini umuntu azasilungisela umgwaqo. Njalo futhi thina eMathepeleland asilaye umuntu osilungisela ukuphila. Ngakho asifake nini umbuso omutsha ukuze sithole impilo yethu ibentsha.
Alo ke nguDaniel Nxumalo, ilunga lebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7 esebubi eMathepeleland North.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Ababalisi kade bemelele iholo labo bathi baye emabhanga bathola imali ingekho. Lokho kudale imibuzo yokuthi uhulumende ngabe esesaba na ukubapha iholo elingakhwezwanga njengalokhu kade bekukhangelele. Amapholisa lezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa izempila kahle zithole iholo elikhuphukileyo ngolwesithathu, okubangele ukuthi amatitshala akhangelele iholo laliviki ngamehlo abomvu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba hatshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulokugedla kwamazinyo phambilini kokhetho kulabo abakhethwa ukuba ngamalunga edale lephalamende kodwa bebengabonakali ezigabeni zabo selokhu bakhethwa ngomnyaka ka-2018. leli phephandaba lithi ukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF luzenziwa kusasa. Iphephandaba lesite lilodaba lokuthi ukungena kukhetho lokudinga ozamela isigaba senkulumane okwenziwe ngumphathini ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo kulesi sigaba ngoba abanye bethandabuza ukuthi vele ulendlu na kulesi sigaba. Uma manje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Silabantu abafana nabo gawule shuwa abasakhuluma ngezani lezaphu leyo okuthi ukuthi thina singamandebele izani lezaphu le uyabuyibala usithi waye yayenzani ngoba kwamanje kukhulunywa ngomgwaqo lo oya efollows ukuthi ufile yonke nje imgwaqo yasisindebele nifile but when lokhu sakhulumela izani leyo new dispensation yakhona angazi uyabu right enqondweni noma uyabugula mawuthi uyabheka right ungugawule around imizi yakini ukuthi kunemphumela bani yini okwenziwa ngabantwana ongasitshela khona ungugawule angazi ngicela nje ongambuzela ugawule ukuthi kanti gawule ingqondo zakho ziright kumbe uyagula ekhanda.
Studio 7, Studio 7 linjani linjani labalaleli. Inhliziyo yami yopha yopha igazi kubona abantu basempumalanga sezoba ikhansili edela. La bantu laba sebesihlukumeza ngenye indlela. Ungitshela ukuthi usuke empumalanga sezoba ikhansela yasedethe kuchaza ukuthi yini lo. La bantu basihlukumeze kakhulu abantu basempumalanga. Abantu basempumalanga nisihlukumeze ngenye indlela emangazayo ngendlela eliyenza ngayo. Ungasuke empumalanga sezoba ikhansela ngapha edethe uyezwa ukuthi ulimo olukhuluma ngolwasempumalanga vele lisihlukumezile shimi.
Studio 7 linjani bontungamili lonke nje basakazi bethu nabogandi lonke nje labanye engingabaqambanga ngithanda ukulibonga kakhulu khulu umsebenzi eliwenzayo inkulu indima eliyidlalayo eziliyenza sibe kwazi okuyikho lokungayisikho kukanje abantu abaningi bezanu PF bahlala bekhuluma ngokuthi bona izanu PF ilibandla labantu ibandla elinceda abantu libanceda ngani wakade esinto yokuqala lapha ezibhedlela kula midi amanzi ahlale ngekho ahamba amanzi 3 weeks engekho amagetsi ahamba azebuya ahamba ekuseni azebuya ngabo 12 abantu sebeleni so izana phefe into engathi engatshoni itshela abantu into yona ilibandla labantu angazi ukuthi ilibandla labantu ngalipi ibanceda ngani abantu bezimbabwe banceda ngani imisebenzi akula basebenza bona bodwa izimbabwe yonke bafakana bona bodwa emakhampanini lezi ndawo okufanele kuyakhe khona abanye abantu ikakhulu ngapha komthwakazi okuyabe kufanele kuyakhe khona abantu bakomthwakazi bafakana bona ngesizano sabo. Hayi mina ngithi sibili yalibana ngako ukuthi akwenzeka sivotele amakhansila awemthwakazi lama MP sihlukane nokuningi sihlukane lapho lokho okuningi lokho.
Sinibone Studio 7 ninjani? Hayi konke kuqhumshelele akunanto ebolileyo konke kulungile. Hayi akuqhutshweni siboneni lapho siyakhona induku noxaxaxa lapho kuzawela khona yikho. Into esigqalayo lapha ukuthi nje abantu basuka bethathe izinto indlela engayisiyo. Ngiphendula futhi lalo umuntu wathi yena othi kimi bona bafelwa. Hayi uyaphambanisa konakazanga bafelwa. Mina ngafelwa ngabo bayithu bebulawa i-ground, that's why babe ngabezapho. So mina ngaze ngalanda ubhuti ngapi ebezwe entabeni. So and just trying my risk ngisazi ukuthi lami ngingatholakala ngizakufa kodwa ngasurvive. So into esiyitshoyo ukuthi abantu ababebulawa ngabezapho kanti kufihlwani lilokhu elithi ngamandebele lilokhu elidivide ilizwe lisiya phambili. Nampa sebelibizile ngapha eNigeria, hambani khona ngale kodwa mina izinduna ngiyakwazi ukuthi besisekhaya zinayena umnengwagwa loyo ongalancedo. So into esiyitshoyo lapha ukuthi hayi ungandithathi negative, thatha positive ngoba into engiyikhulumayo wena uzwa kuthiwa mina ngiyakwazi angiphakathi. So hayi uma uthi umdala vele ngingumdala ngiright, kodwa into engiyikhulumayo ukuthi ngiyakwazi mina ukuthi kwakusenzakalani. So mina ngizaphu awu remain yizaphu kanti likhiphela nabantu kuzaphu ikela nabantu kwezaphu bekhubeki kanti lina lithi lifuna impi lizayithola ngaphimpi kujoka lokho. Thank you, bye bye.
Amatshono yami kuphendulela lo othi nge-MRP usemazweni kanti uhambe emazweni uyedubeka ule sikolo. If you are a professional lo msebenzi okwazi uyawudubeka wenza udubeki ngokuthi awufundanga awukwazi ngakhampeyina kwenapha kula bantu abangu-105 ngiyaphinda futhi ukhampeyinela nabantu abayi-105 abe-MRP engxe bayi-2 or 3 kanti nxa ufundile kwenapha egoli imisebenzi mningi abaxotshi ama-professionals ngezepsile baxotsha bona abo muntu othona efuna ukuthengisa amatamatisi estridini wathengisa amatamatisi estridini bawuxotshi ufana namathonana akhuluma ngawo kude ngasiwayekibe zothengisa amatamatisi kobulawayo siyakuxotsha wena nxa ufundile vele you don't need to be loitering khonapho in South Africa udingani khonapho nxa ufundile back here, come back and vote, come back and register and vote. Abantu abafundile abaningi vele bakhona eZimbabwe, they are doing better things. Abafundile abaningi nasilabafana abakhona ngabegoli abaxotsha, they are not affected ngama-zips and now azaxotshela wonoku ukuthi athona usufuqa iskania esitradini sejobheni bakuxotshe nxa isikolo singekho. Don't say ulazi isikolo udingani uchaphelani ibhude ngale sikolo uchapha lapho kule ngwenya kona. Come back here and register for your party if you wanted to win and win. Ungapho nguthingi ukuthi abantu be-TPC labelokuza. Look at your own party, i-support base yayo ila support enganani. Look at your own party and grow your party. Don't say wena uthiwa egoli udingani vele uyalandani vele egoli anto asuke egoli wena uyala uzokupikitsha la ugijime la upikitsha lathi zani usiyilwise silawe egoli udinga nxa ule sikolo vele they won't run after you because you are educated.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Ah, siyabona lokho kwezakalela izweni lakithi. Kodwa ngiqiniswa sizamene ukukhuphula amasokisi bafuyi. Ozazi ukuthi ufuyile lesipayi lenkomo ledunku lembuzi. Asilweni lalo lokusela lobo okwenziwa ngumnankagwa lo. Beka uzokuthi amakhasili athengisa inkomo, inkomo zethu sezibizwa ngezitray. Inkomo lezo zilomchisa lomchiso wedipa. Kanti sithengiswa njani inkomo lezo zilomchiso wedipa? Zona zitray bani ezihlala zibe zitray everyday kuthengisa inkomo. Asivaleni lento le bafuyile. Lezi nkomo zethu ezibizwa ngezitray asikuvaleni lo. Ngoba phela i-government yasitshontshela ngeqiniso. I-government yakona kavele yayini iphikati omnankagwa amasela la ayaziwayo la ibe masitshontshele inkomo zethu. Kunini sikhala ngobusela benkomo kodwa ubusela obungaphiliyo ubusela obungayihliyo kanti busela bani? Selokho kwangena umnankagwa gwaba nje yini kahle kahle? Selokho kwangena umnankagwa ubusela benkomo bakhuphuka ngale ndlela yini? Waye abantu laba abezana ofefu bengafuni ukuthi ilizwe lilunge.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Okwamanje ke silalele udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Umumo wawele Libya umi manzonzo ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi ezombusazwe lodlakela. Inye kuphela indlela engaletha ukuthula kwele Libya ukukhuthaza ukuthi bazikhethele inkokheli ngokhetho, kutsho u-ambassador Robert Wood oyisiphathamandla esibona ngogatsha olubona ngezombusazwe kumanyano we-United Nations. Siyemukela inguquko esiyenzakele kunkulumo ezikhokhelwa ngele Egypt ezesisekelo sombuso welizwe lapho inkokheli yakwele Libya exoxisane ngendaba ezenqabela ukhetho. Kathesi yisikhathi sokusungula umhlahlandlela siye phambili ngendlela eholwa ngumanyano we-United Nations ukuphuma lesivumelwano ukuze kube lokhetho kwele Libya. Ukuvumelana kwenkokheli ukuthi ithathe izinqumo ezilukhuni kuthathwe njalo lesinqumo sokuthi ukhetho ludluliselwe phambili kuqhubeka kuyingxaki, kutsho u-ambassador Wood. Kodwa kathesi isikhathi sokufaka umfutho kulezi nkulumo, kukhuthaza uWood. Ngalokho elemelika lizaqhubeka lisekela umsebenzi owenziwa yi-commission ye High National Elections Commission. Inqubela phambili kumele isekelwe ngezomnotho welizwe lezomvikela wesizwe, uambassador Wood wengezelele. Ukusungulwa kwenhlelo ezimgceke eziletha imali lenqubela phambili ekumanyaniseni ibhanga lesizwe okuzaletha ukukhululeka lokuthembeka ukuze uZulu wele Libya abone ukuthi inotho yelizwe ihanjiswa njani. Uambassador Wood ukuthaze ukususwa kwamabutho avela kwamanye amazwe kwele Libya abalisa amalwa ecatsha awenhlanganiso yakwele Russia awe Wagner Group. Ngesikhathi sinye elemelika likhathaze ngesiphatho sabokuza kwele Libya. Sikhathazwa ngokuqhubeka kokulahlekelwa impilo kwabantu abensundu elwandle lweMediterranean lokuhlukuluzwa kwabokuza emajele lendawo ezingekho emthethweni, kutsho uambassador Wood. Sikhuthaza ukuphathwa ngesineke kwabokuza. Siyasekela umsebenzi owenziwa yi-commission ecubungula lezi zehlakalo, njalo sicela inkokheli yakwele Libya ukuthi isebenzelane lali commission lenhlanganiso ezilela ilungelo likaZulu. UZulu wakwele Libya ulelungelo lokukhetha inkokheli ayifunayo lohulumende ozakhokhela ukuthula inqubela phambili lentuthuko. Elemelika lizimisele ukuphathisa ele Libya lifeze lezinjongo. Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Wazin Zwan Nkonja njanga window mchoba Nkonja njanga window mchoba Zwan Nkonja njanga window mchoba Zwan Nkonja njanga window mchoba Manai Nkonja njanga window mchoba Zwan 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 Batengu lova Uchara skela kutuwa na mchanya lova Uyazi ngilisenteneya uthi kimi yena akalanda buzonlobola Asasikire jingi ya tombola Ngikichapu vela ngiyabakola Amayelo abamnyama njenge Coca-Cola Ngingabala ngapa njenga mavire ngola Nkonja njanga window mchova Nkonja njanga window mchova Zwa Nkonja njanga window mchova Zwa Nkonja njanga window mchova Manai Nkonja njanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Mina nso pare Ni plan njenga chomze mbare Nilenka njenga chonke tare Anzwa gali nje mina njenga chugele sawe Ongi melele mausufaya Mafuna manamba minzo kaya Ogo bafazi li demon sokfunu makaya Mati mina strong njenga paule power Konjanga window mchova Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Manai Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Konjanga window mchova Zwa Aisuga Ispa njenge kula Noza njenge kula Nsina njenge pula Nitandeli lula Nkamba ngevura Chona nyatura Ingwanda nyaluta Pasima gona
Manai nesigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zezindaba ebezikhokhela. Ukubhikitsha ukuqugquzelwa libandla le-EFF lakwele South Africa ngomvulo kuza kupha na igunya amabandla aphikisayo aweZimbabwe. I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ibikwa ilokho esehluleka ukubhalisa abantu ngobuningi ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kodwa indaba silazo nsuku zonke ngo 7:30.